sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela njengabo lenkolo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 19 Mpalakazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uhulumende engasilandelanga kuyabe kulisizi ngoba uyabe senike umhlaba wonke lamapiyeza akhe e-Afrika ukuthi yena kalaleli. So nxa sesikhuluma thina abalaleli malungelo ngoba ama-journalist ngoba noZimbabwe zithi uhulumende weZimbabwe vele kalaleli ayephula amalungelo engakusoli.
The Commission of African Commission on Human Rights and People's Rights, ACHPR, ngangume kubana eZimbabwe kumele livumele abantu ukujengisela ngokuthula lapho belokukhonona ngokuthile ukubahluphayo.
Manje kathesi kungale babuyele ku-PVO, okuzenza ukuthi ngawusibele ku-PVO, uminisile lamandla phezu kwaleyo nhlangano ukuthi ayenze intando avume kumbale kumbathi ayichithahleka safunike khona. So ibunzima obukhona kushitho ukuthi ama-NGO amaningi azehlile kubana asebenze ngoba aza kuvala, kodwa sinazeyo futhi khona kuyingozi ngoba abancedisa kakhulu abantu eZimbabwe abahluphekileyo abadinga uncedo oluthile abadingale mfundiso ezithile. Ama-NGO dlayo uyabenceda ukubana afunze labo bantu. So sesifali kohlupho olukhulu nxa ingasiphumelele isayine leyo ngumthetho leyi ipikopiyo.
Bayakhala abakunhlanganiso ezizimeleyo abathi lenze ihlazo edalele ephalamende ele-House of Assembly eselidlulisele kudale le-Senate umthetho obunjwayo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill wokulawula lezi nhlanganiso. Kugqitshwe izolo umncintiswano we-FIFA World Cup 2022, iqembu le-Argentina laphakamisa inkezo ngemva kokunqoba ele-France ku-final. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abekomishini ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yamazwe abensundu, e-African Commission on Human and People's Rights, ACHPR, banqume ukubana eZimbabwe kumele livumele abantu ukutshengisela ngokuthula lapho bekhulu ukukhonona ngokuthile okubahluphayo. Lokhu kungemva kokuba abe-Robert F. Kennedy Center for Justice bemanyene lamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights bemele abe-Women of Zimbabwe Arise woza bekweze ulolu daba kwabe-CHPR. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-ACHPR bathi njalo eZimbabwe kumele lijezise abenhlangothi zikahulumende abayabe bephambuke emthethweni wokulondoloza ilungelo loluntu lokuhlukumeza abantu lapho betshengisela ngokuthula. Lokhu kuza kulandela udaba olwakhwezwa ngabe-Woza kule commission ngomnyaka 2013 bekhonona phezu kokwephulwa kwelungelo labo lokutshengisela ngokuthula. Emhlanganweni lentatheli zindaba, abe-Woza labenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights owenzelwe emahofisini abo eHarare, uNkosazana Thinomuda Shoko, isiphathamandla sale inhlanganiso, ulandisa kabanzi ngalesi sinqumo esethulwe ngabe-ACHPR.
So the complaint was based on the violation of the
isikhalazo sabo sasiphezu kokuhlukunyezwa kwabo lokuvinjwa kulungelo labo lokutshengisela ngokuthula ababefuna ukukwenza endaweni ezishiyeneyo zakoBulawayo okweminyaka engafika elitshumi.
UNkosazana Magodonga Mahlangu owe-Woza uthi bemukele ngenjabulo isinqumo sabe-ACHPR edabeni lwabo lolu.
Lokhu kuthi kuyasikhulula thina njengeWoza kusekela lokho ethi vele sikukhuluma ukuthi wena siyahlukunyezwa. And besekunazela uhulumende weZimbabwe kakhulukazi lecasha ngokuthi wena yeyi imithetho evela ku-West government ama-agents of the West, all those things. But nanku kathesi kuphume ku-African Commission abayikho la abathi wena kusekhaya khona esingathi wena izwekazi le-Africa likubonile ukuthi lokuhlukunyezwa kwana lokho.
UNkosazana Mahlangu Uthi sekukuye uhulumende ukulandela isinqumo sokuba bayahlukunyezwa sikhathi sonke lapho bethe bafuna ukutshengisela ukukhonona kwabo njengezizalwane zeZimbabwe.
Nxa uhulumende engasilandelanga kuyabe kulusizi ngoba uyabe senike umhlaba wonke lamapiers akha eAfrica ukuthi yena akalaleli iqondiso zabanye abantu. So nxa sesikhuluma thina abalaleli malungelo kumbe ama-journalist kumbe ngubani oZimbabwe sithi uhulumende weZimbabwe vele kalaleli uyayephula amalungelo engakusoli ngoba ufakazi nampu bukhona yabo sokhona. Uyazikhethela ukuthi ufuna ukuba isiqoqodi bahlafuna isidinga ama-church kumbe ufuna ukuba ngumuntu ebantwini. Ufuna uhulumende olalela abantu and iDSP on record saying that he is a listening president. Now we are going to test his listening ability.
Umqondisi weWoza uNkosazana Jenny Williams uthi kumqoka njalo kuba abalondoloza umthetho bazwisise ihlandla labo lapho bethe baziswa ngesifiso sokufuna ukutshengisela.
The African Commission for Human and People's Rights bayithatha at least maybe one full page and a half bekhasisa ukuthi i-notification is just notification and kuphelela khonapho. Abala mvumo ukuthi hayi hachi vuma nini ngena nini mkakungenge zethu ilungelo lethu yenza nini elifunayo kodwa nanzelela it must be peaceful.
Ingcwethi kwezombusazwe uNumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Isinqumo se-African Commission on Human and People's Rights siqondile kakhulu, siveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphi amalungelo abantu abhalwe kusisekelo se-constitution yeZimbabwe, kanti-ke kahlonipha amalungelo abantu abhalwe ku-African Charter for Human and People's Rights, okuyikho lapho abakhela khona kakhulu izinqumo zabo.
Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ye-Women of Zimbabwe Arise, WOZA, bathi kunje sebelobele umphathintambo ogatsha olubona ngezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi ukuze baqoqe umhlangano lohulumende wokuxoxisana phezu kwalolu daba njalo besithi bazolinda ukuthola impendulo. Ngakwelakhe icele uZiyambi uhlala esitsho ukuba ugatsha lwakhe ayisilo oluqondisa ukusebenza kwamapholisa. Lumsakazo kawusanelisanga ukuzwa umbono kahulumende njengoba ucingo lukamphathintambo wezemithetho belungaphendulwa lolu daba lulotshwa. Le mibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini yeWhatsApp ubelokhe engakayiphenduli. AbeWoza bakhwezela lolu daba kule commission ngemva kokuhluleka ukuthola usizo elizweni njalo le ndlela zonke zokwethula lesi sikhalazo kuhulumende sezehlule ukuthi balithole ilungelo lokutshengisela ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Bayakhala bayensenhlanganisweni ezizimeleyo elizweni abathi lenze ihlazo idale lephalamende eleHouse of Assembly eselidlulisele phambili kudale leSenate umthetho osalolongwa ukulawula umsebenzi walezinhlanganiso owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Bathi lo mthetho ulakho ukubhidliza inhlanganiso ezizimeleyo ezicatshangelwa ngurhulumente ukubana zisebenzisana lamabandla ezombusazwe aphikisana leZANU-PF. Idale leSenate likhangele lokuba lizahlolisisa umthetho lo ngozibandlela. Umthetho obunjwayo lo unika umphathintambo obona ngenswelo zikaZulu kanye lenhlanganiso ezizimeleyo amandla ukuvala inhlanganiso ezicatshangelwa ukubana zilwisana lohulumende. UMnumzana Ambrose Sibindi okwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi kuyethusa lokhu okwenziwe litale lephalamende.
Akusimangalisi ngoba sihlala sisizwa kusuba le nhlamba eziningi ezenzakalayo kuthiwa ama-NGO la amaningi akhona avele afuqa izifiso zebandla eliphikisayo ele-CCC. Khonokho yikokukhoza konke lokhu ukuthi kube lalo umthetho ofakwayo. Kusitho ukuthi abantu abanye bazafela amacala abangelawo and kuzenza ukuthi phose lakhona kwesikhuluma ngawo khathesi ukuthi abantu minister engabona kuphela ukuthi inhlanganiso ethile kayizwisisi ngezizathu zakhe uyayithathela amaphepha isalingela lutho. Njalo futhi ububa khona ama-NGOs amaningi abesebenza ngaphansi kwale ndaba ye-High Court okuthiwa yi-trust, abe-research trust. Manje kathesi kufanele babuyele ku-PVO okuzenza ukuthi nxa usubuyele ku-PVO uminisa uzelamandla phezu kwaleyo nhlanganiso ukuthi ayenze intando avume kumbale umbathi ayichisa kuleka safuna ibe khona so iwunzima obukhona usisho ukuthi ama NGO amanengi azehlile kubana asebenze ngoba azakuvala kodwa sikhona nje futhi khona kuyingozi ngoba abancetha kakhulu abantu eZimbabwe abahliphekile abadinga uncedo oluthile abadinga le mfundiso ezithile ama NGO zayo yabencetha ukubana afunze labo bantu so sesifali kohlupho olukhulu nxa ingasiphumelele isayine ibe ngumthetho leyi iPVO bill.
Kwenzakala yini ukuthi kuvinjwe ukuze kungabe ngumthetho lokho?
Siyananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngoba badinga indlela zokuthi kungavalwa njani. Kwesinye isikhathi siyasicabanga ukuthi ingxenye laba bemthetho bangancedisa ukuthi iphose bahambe enkantolo bayezama ukuthi baphikisane lakho lokho. Yiyo kuphendlela esibone ngathi ingasebenza kodwa uhlupho futhi esilayo lesi sasikhuluma ngalo ukuthi labonabo phela bonabo abehlule abasemakhothi lapha abanye bakhona labo vele basebenza belandela izifiso ze ruling party eyo ibandla lezanti vele busayo khona ukuyakhathaza ukuthi lanqa ungaze uyiphosela indaba yakho ube uyibhale sibili kuhle ube lezathu ezibambe kwasothi kungafayi why kwafala ngebe khona kodwa ukugcina kuphushile kodwa engxenye akulanto ehlulayo ongayisufayi kuphi bese wangathi ngaba ukuthi kuzanywe ukuthi khona ukulungisiswa ukwenzela ukuthi umthetho lo ume ungabe ngumthetho ngoba uzenza abantu abanebe eZimbabwe baphile nzima kade bencediseka kangaka ngale iPVO bill lokunye vele ukujwayelekile ukuthi nje abantu labo bavunyelwe ukuthi eZimbabwe liphumelani litshengisele nje ukuthi hathi bo lokho singathi nayi peaceful march abantu bezengisele ukuthi hayi lokho asekuthandi khonkwana ukuthi izifiso zabantu zaziziwa ngokhulumende zicace kungakhanya ngathi into yabani kodwa abantu bangakwenza lokho siyakukhole sengxenye singakwenza khona oko kube kanenge uhulumende ngananzela ubana le nto abantu abayifuna landele kodwa kakhulu la inale ukuthi kuyesule emakhosi uzama ukumiswa
mnumzana Ambrose Sibindi ngowebulawayo Progressive Residents Association limzoxoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo uGibbs Dube uphinde waxoxa lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezano PF yenake othi kuqondi okwenziwe lidale lephalamende ngoba kulezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezifuna ukwenza santando eZimbabwe.
So I see your bill embi, idile ukuthi ngimba kwazi bona imali ezizwayo isebenza okumqobo na kumbe igcine isebenza ongasikho. Siyakubona kaningi ama-NGOs maningi lapha eZimbabwe kodwa insuku azipheli njalo ungakhangela imali zakhona zigcina zincedisa abantu abangasiwe melelebencedise ngake ngibona ezini khona emadorobheni babeya bezizoncedisa ama-vulnerable families labo phela esithi ama-offers abachiwe ngabazali kumbe ama-widow abachiwe nomkabo kodwa ugcina ubona kwi-list yabantu ababhenefitayo kwabana ubona umuntu osebenzayo uyahola umuntu ongasebenziyo odinga lolu ncedo ngalo tholi lolu ncedo ngenxa yokuthi kona bafika becine befakana ngobubhururu babo kumbe ngokuthi lo ngenhlanganiso ethize kumbe nje ngendlela ezijiyejiyeneyo ezingasizo okumele ukuthi ngabe basebenzisa lezo mali ngakho so ibhili leyi izabe uyikhangela into zonke zina lezi bona emisebenzi yokwenza likwenza yini ngomqotho kumbe selisuka lapho lisenza okungasi
ye siyabona golide kula bantu abakhonana besithi hayi ibhili leyi ngokubunjwa kwayo inika ke uminister kumbe ngithi umphathi ntambo ohambelana nakhonoko ukuthi ulakho ukuthi avalise ukuthi hayi yenjiwe leyi ayivalwe leyi ayivulwe kumbe senze lokho nalokho ukubona njani khonoko
uminister ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba sisazi bana ama-MPs eminyaka njena bangena begqoka amabhathi amaphathi so loo minister engumuntu wephathi yezanu p f nofithi engumminister embezi nephathi ye-TCC lapha avela khona bakhona abantu abahliphekayo abadinga lolo sizo olubuka lama-n g os lawo so akula muntu ozavumelekana uminister apho nguvala i-n g o ngokunqeda ukuthi hambe uyayizonda nje yena personally kodwa uzevala ngoba izenzo zabo njalo zingasihambelani nani lokho kumele bekwenze kumbe lokho imali okumele isebenze khona ngakho esigabeni esithize so uminister ngalamandla lapho nguvala nje enjiwe ngoba uyizondile kumbe ngoba umthembo usebenza khona kumbe ngugolide osebenza khona hayi uzayivala ngoba ibuye ifithi izoncedisa intandane kodwa ibonakale isinika izimali abantu abanabazali babo bekwaniwe abantu abasebenzayo abanganidiwilena ngalolaphathiswa laba abamele bephathise bengasaphathiswanga yikho lapho uminister zabe uyazenza khonokho yikho mna ngithe nxa ungumthakathi ukuthi uzethuka kodwa noma ungabambi lutho awethuki lutho so mina sengathiwa ukuvuka nje ukuthi ngiyayivala ngiyakhangayivala ngiyakhangayivala nxa usenza kuhle iyazenzela ke kuhle into zayo ingaphambaniswanga ngoba phela kula muzi vele lapho okuvunyelwa ukuthi umuntu lapho kubuye efohla enika abantu izinto kungazidalali ukuthi bana uvela ngaphi uyenzani ithi inqubo sabe kuyini yonke wonke amazwe ngisho ezimlelele le-America kumbe o-Britain mbobani akula ngizeli ngapho nguvuma nje ukuthi bona umuntu lapho ngungena nje engathola igqoka ifike bantu enawudingani ufunani ukuphathisa kwake kulani phakathi lokho sho ukuthi ngekuthiwa ama-strings atali
umnumzana Joseph Chuma lelo ngale bandla lezano PF limuzwe exoxa lapho lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sokwedlule iminyaka eyisikhombisa izakamizi zakobulawayo zimelele indawo zokwakhela izindlu izitanda ezazibhadalela zaphinda zakhitshiswa enye njalo imali yokulungisisa indawo lezo. Namhlanje izakamizi lezi zitshengisele edolobheni leli zikhala ngokungatholi indawo lezi emganwini. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba.
Izakhamuzi ezabhadalela indawo zokwakha izindlu emganwini zitshengisele emahofisini ekhansili e-City Hall zikhonona zisithi lokho zingakatholi indawo zazo zokwakha sekule minyaka eyisikhombisa babhadala. Umnumzana Bheki Nkosi Ndlovu ngomunye wababhadalela indawo zokwakha.
Isikhathi sesiside simelele amastendethi emganwini ndishabalala ngayo so basivumele sibili sahlala kwi-meeting labo abanye sebabhubha abanye bagulelwa abanye babesebenza basasebenzi so bona basebesiphendula sibili bahle ukuthi hayi iproblem eyenza ukuthi bona bengaziniki izitendi zethu esikhathi u-contractor uyaphikisana labo ngezomthetho ngale so ukhansila wasisithi lapho-ke yikho lapho abhajwe khona ukuthi esinike izitendi zethu kodwa kayali thina ukuphuza kwenu yikho sokusenza ukuthi si-act.
Lokhu kusekelwa ngomnumzana Mgcini Dube omunye obetshengisela phandle kwesigodlo sedolobho leli.
Sizofuna okungokwethu sesikhulumisane layo city council njengoba nje belibona besiphethe ama-placard lapha sitoyitoya sidimanda okungokwethu. Esesikwenzile ngokukhulumisana laye u-city council yukuthi sesithatha amanyathelo okuthi sizenzele bona bethi besenze okwabo kusemakhothi lathi senze okwethu ukuthi sithole indawo eziqondana lathi.
Unkosikazi Lucia Gagura owathenga indawo yokwakha ngo-2016 uthi lokho bengakatholi indawo zabo.
Yukuthi satholi ama-stands ngo-2016. Ama-stands lawa ayecharjwa ngokuthi wena ufuna i-stand esikhulu okunganani. So sabhadalela ama-stands lawa 2016 abanye babhadala in-cash khonapho khonapho. According to amount western time kutshengisela ukuthi after 1 year 6 months omunye nomunye wayeseqedile ukubhadala siphiwe izindawo zethu zokwakha from khonapho uthena kasakhwanisa ukuqedisani umsebenzi ngoba imali ayephiwe yi-city council enye yakho nayedliwa inflation njengoba abanye bakuthina ukubhadala sokungama-RTGS.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association uthi isikhathi sesiside abantu laba bengakatholi indawo zokwakha abazihlawulela imali eningi.
Izakhamizi ezabhadala imali zokubana zithole ama-stands zisithengisela emahofisini ecouncil ukuthi sebele minyaka eminingi bekhuphe leyo mali kodwa banikwa lawo ama-stands bayakhe. Leyo mali ukuthi abayifake phezulu bona babhadala ama-stands imali yenele abayitholi yikho sokukhoza lolu hlupho njalo kushopa abantu bakhulu ukuthi abantu kathesi balojile babhadalisa ama-$6 kodwa bona bela ama-stands abothi ngabathatha leyo mali bencedisa abantu bakho ama-stands.
Umnumzana Mpumelelo Moyo ukhansila wemganwini uthi uvumelana lezakhamizi okumele ziphiwe umhlabathi abawuthengayo.
Iqiniso sibili kubana izakhamizi lamuhla bezideleka zidelekela izitendi zabo esezile minyaka ezikhombisa esingathi yi-7 years. Ngizwa ngisizwa ubuhlungu njengokhansela ohambisana lezakhamizi ngifisa ukubana izakhamizi zithole izitendi lezi ukuze zithiye ziyakhele abantwababo. Ngiyabancedisa kulokho ngivumelana lakho ngihambisana lakho.
Iziphathamandla zekhansili zibatshele ukuthi okwenza kuphuze ukuthi indaba yezitendi leyi isisemthethwandaba ngakho-ke abalalungelo lokwenza lutho. Izakhamuzi zithi zona sezifuna indawo zazo ngoba imali abayibhadala ezindlini zabantu abahlala khona iningi kakhulu. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abasebenzisa inkundla yokuxhumana yebulenjini eye-Twitter bavote ngobuningi besithi umnikazi wale inkundla u-Elon Musk kumele ehle esikhundleni sokuba umqondisi wayo, esikhundleni sokuba ngu-chief executive. Phakathi kwabantu abayizigidi ezilishumi lasikhombisa lengxenye, 17.5 million sabavotileyo abayisilinganiso pho esingamashumi ayisithupha ekhulwini, 57.5%, bathe kumele asuke esikhundleni somqondisi, kwathi abayisilinganiso esiphezulu ngamashumi amane ekhulwini, 42.5%, bavota besithi akahlale. UMusk ubikwa ethe uzawamukela okuyabe kuvotwe ngabantu impumela yale kuvota, kodwa akasatshongo ukubana uza kwehla esikhundleni leso nini. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wenelisile ukukhethwa ukukhokhela ibandla lakhe ele African National Congress, ANC, enqoba akade encintisana laye ngamavoti ayisilinganiso esiphezulu kwamagama abakade bemele izigaba ezithiyeneyo emhlanganweni omkhulu weCongress waleli bandla owenzelwe eJohannesburg. Abazinkulungwane ezine bamvotele uRamaphosa, okutsho ukubana usezancintisa okwehlandla lesimili lesibili emele i-ANC kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. URamaphosa oyisinothi wamagama uke wangani uzabanjwa ngamandla ukuthi ehle esikhundleni sokuba ngumongameli ngemva kokuphuma kodaba lwemali eyatholakala epulazini lakhe. Uthi abencintisana laye uZweli Mkhize laye ubele zakhe indaba ezagcina zimxotshisa umsebenzi wokuba ngumphathintambo wezempilakahle ngemva kokuchaphaza imali eyayimele isebenze ekumelaneni lobhubhane olwe-COVID-19. Abenhlanganiso yabalomkhuhlane wokukhohlwa eye-Dementia Association of Zimbabwe bathi inhlolisiso abayenzayo iveza ukubana abantu abalalesi sifo baningi kakhulu eZimbabwe njalo bayabesanda. UZulu ukhuthazwa ukubana anakekele izihlobo labangane abangabe sebelaso lesi simo, ikakhulu ngalezi zikhathi ezinje zokubuthana kwabantu bekukhefu leKhisimusi, ngoba kuvame ukuchiya abalala umkhuhlane we-dementia bekhathele ngokwengezeleleyo abantu bengananzelele. Intetho lezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Isiphathamandla salenhlanganiso ngomunye wabayibumbayo unkosikazi Hilda Phiri uthi abantu abaningi abalalesi simo bagulela ezindlini, okwenza kungabi lula ukuthi kwaziwe njengelizwe ukuthi bangaki abahlaselwa yilesi sifo esedimensia.
Research zethu, we go out to the field to siyabona people in the community, sisesithole ukuthi abantu abaledimensia baningi and njalo ilokhu ingezelela inamba yabantu abaledimensia, baningi and iyangezelela.
Uthe kuyadanisa ukuba iningi labantu likhanya ligulela ezindlini, abanye bethathwa njengabantu abalomkhuhlane wengqondo kumbe njengabaloywayo, ukuthi abantu abanje bekhathele, ethi ngesikhathi esifana lamakhefu anjengekhisimusi bakhuthaza izihlobo labangane ukuba betshengise uthando olwengezeleleyo kulokwengezelela udubo ngokubabuza okuninginengi lokubabangela umsindo abangawufuniyo.
So lokhu kuyaphazamisa umuntu onedimensia, laye ugcina esende confusion, ugcina laye sesiba aggressive ukuthi kanti umuntu lo wabe nothi ngihlasela kangaka, kwagcwala abantu lapha kwaphithizelwa kuyabaphazamisa labo.
Uthi ngezikhathi ezinje umuntu oledementia uvame ukukhetha ukusuka esimeni sokuphithizela lokho ebesekhetha mhlawumbe ukuthi ephume ehamba-hamba okungagcina kusenza elahleke okuyinto esivamile minyaka yonke abadala bedotshwe esitaladeni belahlekile osokumele sibanakekele sihlole njalo lokuthi bangaphi. Umkhosikazi Lepi Hanyire othuthukisa ulwazi losekelo kusifo sedementia uthi lesi sifo sivame ukuhlasela abantu abaleminyaka ephezulu kwengamashumi ayisithupha noma ephansi kwaleyo. Uqhubeke phambili ethi kukhona njalo okuthile okungenziwa okungehlisa ithuba lokuhlaselwa yidementia.
Keeping active. Physical inactivity should be avoided at all costs.
Ukuhlala uzilolonga umzimba, ama-exercises kuqakathekile. Ukudla okulungileyo okulomsoco lokuhlanganela kumisebenzi ye-community, ukunakekela ubuchopho lempilakahle yenhliziyo ngokwehlisa okufana lokunatha kanye lokubhema kuyaphathisa.
Uthi ukuzemuka i-obesity, i-type 2 diabetes le-depression lakho kulakho ukwengezelela udubo lwe-dementia. Udokotela George Danda ongu-naturopath uthi indlela esiphatha ngayo umzimba iqakathekile kakhulu ekuvikeleni kundubo ezinje ezifana le-dementia ezigoqela esikudlayo, esikunathayo lalokho esikubhemayo.
It's the type of foods consumed which oxidizes and build blockages in between the brain cells, resulting in loss of conductivity.
Ezikhathini eziningi imihlobo yokudla esiyidlayo ibangela okuthiwa yi-oxidation, kuvale izikhala eziphakathi kwama-cells obuchopho, impiko ibe ingasahambi kuhle, kubangela ukuba umuntu abe esekhohlwa mahlanyana.
Okwamanje isifo sedementia selapheki kodwa silakho ukuvikelwa, sibangelwa yikukhula lokuluphala, ukulimala kumbe ngama-genes nje lapha lalaphana. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization WHO kukhaselayo ithi kulabantu abedlula izigidi ezingamashumi amahlanu lanhlanu emhlabeni jikelele 55 million abaphila ne-dementia, njalo kuvela inani elifika kuzigidi ezilichumi ngomnyaka abahlaselwa yiyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ugqitshiwe izolo umncintiswano we-FIFA World Cup 2022, iqembu le-Argentina laphakamisa inkezo ngemva kokunqoba ele-France ku-final. Umdlalo lo uphele zingujikelobhanqa 3-3, kodwa amaqembu la asehlukaniswa ngembewa ama-penalty shootouts, lapho-ke i-Argentina inqobe khona i-France nge-4-2. Live talk lamhlanje sikhangela umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe omhlaba wenkezo ye World Cup 2022 ogqitshwe izolo kwele Qatar, lapho abalandeli beqembu le-Argentina bethabe baba manzi te ngokuthola isicoco sokuba zintshantshu zalo mdlalo emhlabeni jikelele. Singekehlukani isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesiphelile. The Commission, the African Commission on Human and People's Rights, banqome kubana eZimbabwe kumele livumele abantu ukutshengisela ngokuthula lapho belokukhonona ngokuthile okubahluphayo. Bayakhala abasenhlanganisweni ezizimeleyo eZimbabwe abathi lenze ihlazo idale lephalamende eleHouse of Assembly eselidlulisele phambili kudale leSenate umthetho obunjwayo owePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill ukulawula umsebenzi walezinhlanganiso. Selugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxis Jeremiah City asidibaneni sasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.